kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lifanele libe le mali yalo. Kodwa kuqakathekile lakuthi uhulumende nebhenki phansi kwesikhulu babe nengqondo yokuthi bengathi bahlanganisa imithetho yemali kumbe i-monetary policy lezinto zomhlangano wezami, ngoba yikho kuzaphambanisa-ke ivalu yemali. Ngingathi sebebhidliza-ke iminyotho senza ama-programs ye-politics sebedinda imali eneningi. Akuqonde kathesi ukuthi ukuze sibe lethemba lamaziki kakube nebhenki elizimele lodwa lingaze lavoxa izinto zemali lalokho ohambelana lombuso welizwe. Yinto ngakutho okwakhathesi.
Yes, ibuye kuye uSibandu, uyamuzwa lapho ungwenywe yatsho ukuthi lapha kumelanga kuhlanganiswe inhlelo zezanu lakhonaku ukuthi kudinda imali kwagcina kuphambanisa ivini lezigi yena le. Ungathini kona baba?
Angazi-ke nxase umnotho wezanu ingwenye usithela so ukuthi umnotho wezanu uthi nxa isimo sezanu nxa sikhuluma ngemali sikhuluma ngendaba zelizwe usengenisa ngathi izanu izanu iyabusa. Angithinga imali yezanu yena eyikhangela ngokuthi ngoba iyimali kuseyizanu umbuso wezanu. Umbuso wezanu vele yebusayo kusukisela ngo-1980 nakuyani lakho lokho vele iyabusa izibuse naye ibuse le mali zona zakadeinti ena kamele iqinise. Sifuna njengelizwe ukuthi ke sivule ikhedi elitsha sivule siyenze into ezaphumelelisa ilizwe. Singabe lokho sibuyela eyizanu ini ha-a asibe kingena ukuthi kuthiwa ngoba lokho ngezanu ngoba laye engenze kanjalo izanu ngathi ungungwenya angayala adi angithiwa ngungwenya ngoba izanu sithiwa ngungwenya inxa yesosaliziki kuthiwa nokuzala yena ilizwe lakhe eyaliyala izidina lezimbabwe asiyamukeleni yiyona le sikhona esiqalisiwe njengongwenya abe ngumuntu othi iya nasi imali ake siyisapotenini sisonke njengamazimbabweni. So kubuye lokhu umbuso wezanu yikho lapho kusukelela khona njengezimbabwe ngoba thina sesa-indoctrinatwa kwathiwa kumele sitshintshe sitshintshe umbuso sitshintshe sithi izanu izanu kayina problem
ngwenya ngena khonapho
ukuthi uthi uvele isibanda kazisange ngikhulumileyo ungasikhangelisise ingawuthi yaqalela ngaphi. UGideon Gono noJohn Mangunda basuka bathi behlanganisa i-monetary policy lama-program ama-political programs ezanu o-mechanization o-extra bathi khona i-quasi-fiscal expenditure kuthengwa izimali zidingwa kuthengwa amabhasi ezupko ayethwala abantu bezanu. Mina ngithi khona hhayi asisoze sikhangele khona ngithe khona mina imali amaziki nxa ibhenki i-reserve bank yezimbabwe ingazimela iyodwa kungaze kwahlanganiswa ama-monetary policy lama-programs ama-political programs ezanu ngoba ye loba engazathi yena hhayi zithiyeni i-program ezanu le-monetary policy kodwa izanu phela yilo iqembu elibusayo. So kungaba lama-temptation okuthi bainde imali befinansa ama-programs ezanu vele wathi ugide mgono laye wazi ukuthi wavuma bafowethu wathi i-elephant in the room yi-political problem. So kungaze iqathaniswe ukuthi kule-monetary policy independent lamazanu kule programs independent hayi ngibona ngathi iziphi ungaba lelo sisindo esihle.
Ye siyakuzwa kakhulu ngwenya ngena khonapho-ke mdaweni
iyamuza uphuma ama-monetary policies izanu tefu uzobeivusa but yena ukhuluma ngama-policies aphi nxa esekhuluma ngabo from independence. Independence sivele siyayazi sonke sazalwa sonke ngo-1980 sasesizele kwayenzeka kwayenzeka kwakusenzakalayo. Kathesi sikhuluma nge-monetary policies ezisekela izidi shuwa obond oratvs sabeloko sibhetha ngabo ukuthi hey business yebona ye kwehlula babheja babebhejana shuthi le ayisoziwe le ayisoziwe le ayisoziwe message yangkhona sesilaba umkhonazi labo abasebenza kanjani akuvumi khona apho mina ngithi asisebenze nini kube nini imali lathi sibe ngabantu esithi sathi siphila baba le mali esebenzayo elizweni ila manje imali leyo zabantu besithi hey kwabo nabo zigqoko nabo abatds abangasebenzanga vela kusebenza nxa kungasebenzi iphela then akusela muntu ezayisebenza leyo mali imali yezimbabwe ngeyezimbabwe ngeyelizwe lethu lathi asithini sathi siphila sathiya sokule mali esebenzayo.